Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuva ngibonge uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-23 kuMpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesingene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanye ukuthi ikhisimusi ikhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo even lowa last year nxa kwakunzima sananzelela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le ntsimbi endaweni ezishiyeneyo.
UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali.
Ngibukhela amafridge osofa amatafula konke kuyabe kusebanzini kwenakele kakhulu kube kanti impahla zabo zibathekeze ingubo zabamanzi.
Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini.
Ngoba i-government of national unity iqakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona, ngoba singakhangela isayidi lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-TCC zonke izinto sizalunga.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka, uthi uhulumende womanyane onguye kuphela ungaqeda indubo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma kakhulu ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Iningi alisebenzi njalo labasebenzayo bathi imali ayeneli ukuthi kuthengwe ezimnandi kujatshulwe njengeminyakeni. Kusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lithi impawu zaleli khefu ezamagigi leminye imicimbi eyandise kuba khona ngalesi sikhathi kweminye iminyaka kayikho. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Ambrose Sibindi ongewebandla le-CCC.
Siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesingene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanye ukuthi ikhisimusi ikhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo even lowa last year nxa kwakunzima sananzelela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le ntsimbi endaweni ezishiyeneyo. Wawuqalisa futhi masinya khonapho kubonovemba bona abantu nje besitshengisa ukuthi isikhathi asebengeneliswe isikhathi sekhisimusi. Kodwa ungananzela kathesi hayi kuthule ungaze ungene ezitolo lapha. Siyananzela ukuthi labona ababejayeuqekise izintolo ezingaziqeqiswanga okuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalelwe kwenye indawo abesephonga ukukhitshwa bhodabhode lapha kobulawayo bengasuzananzela ukuthi ikhisimusi ngoba kula kuphithizeka esikwejwayeleyo. Siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukuphithizela esijalo ukubona abantu nje ungathi babhizi bephithizela bona ababevendini bedinga izimali. Amavenda yiwagcwela iganga lonke enxayibenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi umnotho welizwe zinzima. Yikho okwenza abantu bengaphithizeli, ngoba ukuze uphithizele ukuthi ube le mali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke. Impahla sibule zitolo zikhona kodwa uhlupho azibambeki. Akufani laleyana iminyaka eminye esadlula kuyo 2008 wakuvele ungela mpahla ezitolo, kathi izimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula. Ngokunjalo ikhisimusi yakhona ithule sibili kakhulu, nalapha ezindlini wawubona abantu begida kula maphati kutshaya amarithi. Kodwa kwalo nyaka kukhanya nje kuzithulele singakwazi ukumbela lekhisimusi kanye kuzatshengisa ukuthi kule mpilo. Kodwa okwamanje hayi, impilo yekhisimusi ledlabuzane lekhisimusi asilinanzelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswelakala kwemali?
ungasitshela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhisimusi yalonyaka kukhanya ungathi abantu izabehlula ngenxa yokuba nabantu abalamali. Njalo lo hlupho njengoba sisazi amabhizinisi beZimbabwe nxa kusuka ikhisimusi bayacabangela ukuthi abantu bazalithenga basuke bakhwezi impahla, intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule. Lalaba emakhaya futhi ungananzela amabhasi emakhaya, imishova la emakhaya labo sebekhwezile intengo, kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu. So ngokunjalo siyabonda hhayi izaba ikhisimusi ngoba ikhona ekhalendeni lokuthi abantu thola amathuba okubana bake baphumule bangayimsebenzini. Kodwa lokhona sikwejwayele ukuthi abantu thole bebizana bezimuli, bebizana bengomakhelwane. Sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo lwezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhayele ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sesuke ezaqanza ngoba singananzelela. Ndabona abezitolo sebefika izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awusoze uyithenge nge-RTGS, usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US. So yinhlupho esihlangana la zonke lezo. Kuthi laba laba bavuma ukuthi kuswayipwe nge-RTGS basuke abainflate ama-rates abo abaningi, so kusuba yilo imali yomkambo kusazi ukuthi abantu kube nzima. So ngamafitshane abantu ikhisimusi yabo suke bayikholise ngoba kulo kunzima sibili.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU njalo engowebandla le-CCC. Amapolisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshonile emanzini. Izindlu ezifika phose ithumi lanhlanu zibikwa zitshonile emanzini okubangele ukuthi abaningi bahlengwe ngendizamtshina zohlobo lwamahelikopta logatshwa lomapolisa olwamanzi olwe-sub aqua unit. Kodwa umntwana lo elokhu engakabonakali kusukela ngomgqibelo kusukela ngolwesihlanu uqolo. Amapolisa athi udubo lolu lufinyelele elokitshini leKuwatsana extension lapho okulezindlu ezitshone emanzini lazo. Sixoxe lomgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya into ekhona lapha ukuthi singakhangela idorobha ikakhulu iHarare leKitumbiza. Kule ndawo lezi singathi ngamaxhaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu. Kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho-ke kakhulu amalungiselelo aneleyo njalo abantu baphongunikwa nje indawo ikakhulu ngendaba ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana, izindlu ziyagcwala amanzi kugeleze kungena ezindlini. Abantu begcina kusikhathi kuthuma phezu kwemagala kufuna ukuyafika emadolo. Njalo le-drainage system ekhona i-very poor, akusena drainage system esasiyibona kudala leyana. So kugcina iy'ndawo zisiba flooded. Njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasiswa ngoba abantu abantu ukuthi nxa sikhangela indawo ezingathi ziyi-couples abantu bayakha kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo. Nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu ziyabe ziphansi kakhulu, ezilulingana kakhulu, amanzi angena ezindlini.
Manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani, njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi?
Ngeripoti esiyizwileyo kuthiwa kulo ntombazana oyedwa ofileyo kodwa kasikakhonfemi ukuthi kuliqiniso na. Njalo abantu abaningi balahlekelwe zimpahla zabo eziningi ngoba kwagqekela amafriji, osofa, amatafula, konke kuyabe kusemanzini. Kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekelwe, iy'ngubo zabamanzi. Kodwa singakhale kakhulu ofriji, labo i-furniture, lamasofa, kungangenwa zizulu kuyawonakala kakhulu. Umonakalo wakhona uyahlupha ukuthi ulungiseke, abanye kuyagcina sekudingakala ukuthi bathenge okutsha.
Manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimeleyo?
Njengeyo njengabantu abamela izakhamizi ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona akawubongelwa ngayibo. So sizazama ukuthi sibe sikhulume nabe council ukuthi sibone ukuthi nedobani angabalumi abangalithola kodwa sibe ezinye inhlanganiso ama-NGO abancedisayo lapho nalaphana ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bacine beswela indawo zokuhlala bayakhuphulwa bayehlaliswa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe naneno babe sebebuyele ezindlini zabo kodwa uhulumende hhayi kasika akula ncedo esibizileyo asewalunika okwakhathesi.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 khona le eHarare. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ongaqeda indubo zelizwe. UJamuka utshele intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye lenye inkokheli yezombusazwe.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona ngoba singakhangela iside lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-CCC zonke izinto sizalunga nabalungu bazakhipha ama-sanctions.
Kodwa ubaba uMnangagwa lapho uthi yena wanqoba kukhetho lingafuna ukuthi abambane njani noChamisa yena kungiyowa winayo kuma-elections.
Mina as a opposition leader uMnangagwa akanqobanga. UMnangagwa kusebenzisa amaqhinga nesiNdebele. Number one, uMnangagwa wadeploya iFAS, wadeploya iHeritage. Babe hamba bethusela abantu abadala emizini abanye beshayiwa nezinduna nenkosi nobosobhuku. So abantu bavotelisa noPF nokusaba and ama-election lawa arikwa awahambanga nendlela eright. So uMnangagwa kawinanga this election but usebenze amandla special amasoja ama-CIO and Zimbabwe Republic Police.
Kodwa uChamisa ungena ngathi la why lifuna ukuthi uChamisa loMnangagwa babambane?
Ya uChamisa loMnangagwa kunanzelekile ukuthi babambane ngoba ama-votes abo asondelene especially uMnangagwa uChamisa kune 1.9 million votes Mnangagwa 2 million, so different yabo incani. So kufanele aba bayithu babambane then kube ne-government of national unity elizweni, kube ne-peace elizweni, kube ne-development elizweni, kube ne-unity enkulu, sivule ama-industry, silungise imali ethengayo, abantu bayeke into zokuhawula apha esitarateni bethengisa izinto betshiswa yilanga nendaba yehulumende ikaZANU-PF.
Hello ke ngumnumzana Albert Mazula umkhokheli webandla le People's Unity Party.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafowembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafowembula.
Kwezemaphandleni uhlangothi lukahulumende olubona ngokuvikelwa lokuhlengwa kwabantu ngesikhathi somonakalo odalwa zingozi zemvelo olu-Civil Protection Unit lubika ukuba umbane usubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 52 kusukela ngomfufu lonyaka. Lokhu bathi kubangelwa isimo sokuguquka komkhathi i-climate change. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Abe-Civil Protection Unit bathi leli nani liphezulu kakhulu njalo lokhu akusomvama. Bekhuthaza uzulu ukuba athathe amanyathelo okuzivikela mihla yonke nxa kulezulu elilolaka lombane. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Nathan Nkomo uthi kunani leli iningi lehlelwa ingozi yenkosazana lisendlini ikakhulu emaphandleni.
The biggest challenge is that this lightning affects them whilst they are in their houses.
Umbane lo utsha kakhulu abasezindlini ikakhulu emakhitshini. Siyaphelelwa ukuthi indlela bani njalo esingazifaka ukwehlisa limpica ngaphandle. Lakho nxa kuseneliseka ukuba umuzi ngomuzi ugejele incingo zokuvikela imbane le kungelani lendleko ngoba impilo yomuntu ibalulekile kakhulu.
Ungomo uthi lesisika sidla ubhedu eziqintini ezigoqela kokuthu egokhwe kanye lemaswingo. Ensukwini ezimbalwa ezedluleyo lombane ubekwa uchaye owesifazane kanye lengane ezimbili emaswingo. Njengohulumende uthi sebephume lamacebo okubumba amakomiti okulimukisa lokufundisa uZulu ngendlela zokuzivikela.
Structures that go now up to grassroots level, up to the village level.
Loba singahlomanga ngokupheleleyo ngezimali, kodwa sesibumbe amakomiti aqalela emakhaya kusiya phezulu, ama district development coordinators, njalo laba bazaba lilihlo kusiyafika onkwenkwezi. Umsebenzi wabo yikwelula ingalo kulaba asebehlelwe izingozi eziphathelane lomkhathi.
Omunye wama district development coordinators njalo eyisiphathamandla secouncilini yenkayi Rural District Council, umnumzana Silibele Mpofu, uthi labo babhekane lengozi yombane, ukugalula kwabantu kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo ikakhulu emangweni we ward 6 ehlanganisa iGwamayaya kusiya kubotsheli.
Siya sabale sehlakalo ke singazange sibe sihle kunyanga ephelile lapho kwaba labantwana khona abathathu abagcina bewela emthonjeni umfula wawugeleza abantwana bedlala khona fanefuleni futhi bayelokhu bedlala besemanzini kathi phakathi komfula kwakugetshwe imgodi. Kwezinye izindawo sithola ama-reports okuthi abantwana izindlu zitshaye inkosazane ezinye zitshile.
Umpofu uqonqosela izakhamizi ukuba zivikele ingozi lezi ikakhulu ekuchapheni imifula ngoba kunje kule moli yegokhwelayo egalule yatshona emfuleni emalangeni edluleyo bechaphela elubhane.
Nxa izulu lingazeline kuyubana abantwana besikolo besesikolo kusamele ukuthi abazali baye balanda abantwana bengahambi bebodwa ngoba bengahamba bebodwa kuba yingozi. Ekutheni abantwana abayinelisi ukubana bahlolisise ukuthi umumo lapha umi kanjani.
Umpofu ucebisa njalo ukuba abantu bengami ngaphansi kwezakhiwo kumbe izihlahla ezinde ukuze kwenqatshelwe inkosazana le. Uxwayise njalo ukuba izifuyo lazo kazibuthwe sikhathi sonke nxa izulu lisina ngesizathu sokuba zandile njalo ingozi zezifuyo ezigalulayo kumbe ezitshaywa yinkosazana. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Namlela nampa wafo embula
gukama
namlela.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo senator webulilima umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Salibonani baba Gandhi. Gandhi ngine initiative yenye engiyenzayo eyokuncedisa abantwana abangela abazali uDisemba ngeChristmas ngoba abantu abaningi ezweni ezimbako njengoba nezimbako kudliwa ungaqwaniza umlomo abantu abaningi kabala lapha bangathola khona ikakunantwana bayezintandane ngoba batshonelwa ngabazali babo. Abanye abantu bazabe dobhile umncane bejabulile umntwana uyabe ngafuna ukudla umntwana into oyifunayo kakhulu ebefuna ngithole isigqoko esitsha ngithole ama-sweets ngithole ama-tennis amatsha kungkhwana umntwana kumenza ezibone ukuthi labazali enenxa abantu bekwenza ukhayela umakhelwane babe ngelaluthi isikhathi samanje njengoba nasiqala nje ukuthi izulu kumele izathembisa inkomo zifile indlala isingenile eMathebeland laphi kakulebulilima leMasouth yonke jikelele indlala khona ayenze enokuyachisa abantu balambile. So ngithe into le ngijwayele ukuyenza ngeminyaka leminyaka uDisemba ngiyenza ngoba ngangingaphilanga kahle kathi singayenza mhla ka-25 ngizaba ngihlangene lezi ntandane abantwana abazali.
Ungasitshela ukuthi baningi okunganani abantwana elibaphathisayo?
so far I totally sing in nayo. Ile totally as ngoba skate bantu ukuthi ngubaba abantu baye totally sing nayo sengile 57 kusase abanye abantu khona bezabuya. Then isilezalukazi abo izalukazi eziqala kubo 70 years kusiya phezulu lazo ngizabanye izinika impupu ukuthi isalukazi lazo le bayese bangasi sidla siwatcha sibone lazo ukuthi siyenza something.
Ngobani abaphathisayo kuhlelo lwenu lolu olokuphathisa abantwana?
Uku into leya ngiyenzi ngedwa ngiyenza ngalama labantu abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezinde ama business people. Like lapha mina ngisebenza khona bayancedisile sibili kakhulu njalo nginendaba enye ezisubuhlungu Plumtree Town lapho kuyiko kuvela kona izintandane lezi eziyizwe ezithemba idorobha business people ababuyayo bebuya kwezinye indawo sile ama business people sile Plumtree Bakery sile Plumtree Bakery Plumtree Bakery incedisile layo kakhulu ngokuthi ngezinkwa ukuthi abantwana bethole ukudla la ngihlizimusi Plumtree Bakery yancedisa futhi incedisa isibhedlela sonke isikhathi izinto ezidliwa ezigulani iyancedisa ngibachaya ihlombe kubonisa ukuthi yibo abantu abaziyo ukuthi i-community mele benefit nxa befake ibhizinisi yabo ngoba ikhona community ithenga khona abantu bathenga khona ngibe sengisithi khona labo site bancedisile ama-drinks ngibe sengisithi o-golden bancedisile ngabantu abajwayele ukukwenza khonokho o-mainline bancedisile ngikhuluma ngama-business people aba-around kuleyo ku-Plumtree Town. Ngibe sengisithi khona ngile challenge ingaso challenge yami yodwa I think liyawazi iGreens CEO enkulu ePlumtree ngifikile eGreens kweminyaka ngabanika incwadi zabe respond kade ezimfike ngabanika incwadi ngathumela incwadi ngayinikeza omunye ukuthi abanike into sengisiya find out ukuthi bayithola bathi kabayithola nganikeza ngabanikeza ngakhuluma lo manager umanager ngikhulume naye ngithe ngase ngifika kwese ngihlola ukuthi njengoba nalithumela incwadi yokucela ama donation kasifuni imali yenu sasifuna anything elibona ngani lingancedisa abantu abahluphekayo bangiphendula ukuthi bona hayi kabala lutho
loke bekungu senator webulindima umnumzana Solani Njenyama Moyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama asidibanini njalo ngeviki ezayo sikhathi sini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lezokholo lizibiza ngokuthi ivangeli elitsha labakhethwa kwaya lona eselethule idlalade lalo lesibili lelesihloko esithi Nkosi ngisize nangu umkhokheli waleli qembu exoxalo Ntungameli Nkomo we Studio 7
ngizomphilela uJesu
uJesu
Jesus, Mustafa, Lapana, Eki, Papisa, Ivangelisha,
labakhethwa isungulwe ngo-2021 sakhipha i-CD lokuqala ngonyaka odlule bese kuba khona leli esiliphusha njengamanje.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba yizo lezi 071 023 7916. Ngiphinde futhi 071 023 7913. Ezinye zithi 076 462 1012, 076 462 1012. Odinga uculo wethu kulezi namba uzosithola nakuFacebook laphana Ivangeli Isha Labakhethwa, sikhona laphana kuFacebook. Okunye esisaphezu kwakho kuzotholakala, kuzobonakala, kodwa kwamanje engasithola kulezi namba lezi engizifise khona lapha.
Abalandeli ubashiyela wapha amazwi?
Abasenjalo isilandela ngale ndlela abasilandela ngakhona, sithi nje bathi sisafufuza, sisafufuza kulo mculo. Abasibekezelele, siyabathanda, siyabathanda, sicela nathi nje besinikeze indlebe besilandele kakhulu enkundleni zokuxhumana nje khona lapha. Sibafisela amaholide amahle, ababe namaholide amahle, beziphathe kahle.
Bekulivangeli elitsha labakhethwa kwaya. Besigqibela ke uhlelo lothu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi iKhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gandey.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeBabwe.